VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlolanja 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela eGugurahundi kuthiya abanye belethemba.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singathini.
Kodwa abanye bathi umhlangano kaMnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze.
Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kumbeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amaphilisi ezenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswa yena engalungisi lutho.
Kusungulwa umsakazo wesisuthu esigabeni seMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuhlangana kukamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective okwenziwe izolo kobulawayo kuxoxiswana ngendaba ezimqoka esigabeni seMathebeleland kuthiye abantu balesi sigaba belembono etshiyeneyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnangagwa ahlangane lenhlanganiso lezi. Okunye okwavunyelwa nayo emhlanganweni wakuqala nyakenye kubikwa kungafikafezwa ukuthiyela uMnangagwa ethandabuza emhlanganweni wayizolo. Abanye abafana lo wayengumphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chingadube uthi inyathelo elithathwa nguMnangagwa liyancomeka. uMnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazo weGugurahundi ngoba wayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi ivuyo le-5th Brigade lize libulale abantu abacathengelwa ukuthi bangedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siqale ngokubuza uDube ukuthi kuyaphathisa na okwenziwa nguMnangagwa.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singathini. Uyabona into yedolali yeGugurahundi iyeye sikwazi ukuthi sikhulume ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sesibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani, kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba la kibo. Singabona yinto eqakatheke ukudlula zonke. Yikho-ke linto ezanye ngoprezidenti ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma nangakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ngani kukhona kwenzayo kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho ngithi laba abantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abawukhulumayo. Unfortunately kade lingekho mina kodwa ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khulunywa labo ngabantu abazinzileyo labo abalemqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamthila kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamthele kodwa babengakalolelwa ilo thuba. So okunye sikhanye sikhumbulisa kuphela ansazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye kunjalo.
Amasiko athiyeni kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokho ukuthi umuntu ofileyo agejwe kodwa abanye njalo amasiko avumile ayisikuthi ba lokuzini bayafosina abavanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko yibo awavumile, uyabatshela nje ukuthi hhayi mina ngilani njengalokho, awulanto engiyifunayo.
Lo ke ngumnumzana Chingadube owake waba ngumphathi ntambo ozabalwa impi yenkululeko. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye isiphathamandla somanyano wamathobeleland collective unkosikazi Jenny Williams ulandule imbiko ethi wancoma umphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ngokulalelisisa kudaba lwegugurawundi. UWilliams ubelandula amazwi awethulwe enkundleni yeTwitter ngunobhala kugatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana. Ephendula enkundleni inye, uWilliams uthe yena wayethe uShiri ulalela kudaba lohlelo lwezambezi water project hatshi olwegugurawundi. UShiri ngomunye wetheswa ukuba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi ngesikhathi ezithi nguJesu onsundu kumbe Black Jesus ngesiNgisi, ngoba wayezithi ulamandla okupha kumbe kuncitsha umuntu umphefumulo ngesikhathi segugurawundi. Ukuhlaziya udaba lomhlangano kaMnangagwa sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxoxisana ngendaba yegugurawundi ngibona ngazathi ukuthi uyakwanisa ukuthi uyexoxe nabantu akusiyontenzi, but engibona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-Civil Society, wahlangana nezinduna kathesi usephendukile futhi wahlangana lani ne-Civil Society ukuthi uzasinde phinde phenduke futhi ezohlangana nabantu, but kangikholi ukuthi yikho khonokho kwakufunwa ngabantu beMandebeleni. Abantu beMandebeleni bayafuna ukuthi bengahlangana layo bemtshela abakufunayo sebese siyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho lokhu kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube exoxo labantu ethatha amapikitha. Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amapikitha esenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yegugurawundi silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona zathi kokulo hlupho khona kuba balowo ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele, kodwa akula ngitho loku kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikisha, yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile uMnangagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana ne-Civil Society lezinduna umfaka izitenzi, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusekretary administration wezanu oGedi Mpofu, u-deputy minister we-communication Edmund Mtoti, lalo u-permanent secretary ku-president's office ku-communications kutomba uGeorge Charama, bonke bachaya phansi bathi kwankona kula kuxolisa kwakuyisikhathi sempi. So ngibona ngazathi kule nto yodesadoko kulalokho kuthiwo ngu-Emerson Mnangagwa njengo-president elizwe kube lalokho kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betsho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them, okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani lapho. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadlebheleleni labahlangana lapho uhlangana labo nje ngenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulo hlupho khonoko.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ekunhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860
la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJU isikhuthaze onozindaba ukuba bethule indaba eziveza indubo ezihlangana labantu ezigabeni hathi uqaphela indaba zombusazwe nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenzele eHarare lentatheli zindaba ezivela kumagambana achiyeneyo, unobhala weZUJU umnumzana Foster Dongozi ukhuthaza intatheli zindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatheli zindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba into yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli zindaba ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatheli zindaba njengentatheli zindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqigqiza amathayi singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho-ke kufuze intatheli zindaba zikunanzelele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapho esikhona ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubosontala kumbe kubogogo esanyathi khonale zitsheni. EHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo ingcekeza kumbe idodi akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesisizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuse emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli ezindaba isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi, yena okhuthaze intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso samapholisa abotshwa edolobheni lemarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota ku-roadblock, esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli kombi operators akumelanga beyekele abachayeli besenza lokhwana esithi i-bribery kumapholisa. Sabopha abachayeli, sabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com, yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunda ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sibe silandelana lezombusazwe. Abantu abasezigabeni yibo abazaziyo izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo, njalo le zinto ezibahlukumezayo.
IZUJU izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowemvula.
Izakhamizi zeGwanda South sezilethemba lokusungulwa kwamsakazo kaZulu kulandela inyathelo likahulumende lokuvula amagagasi emanama umsakazo ozasakaza ngesisuthu ngesikhathi umhlaba uphakathi kokunanza ukuqakatheka kwemisakazo kumbe iWorld Radio Day. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umsakazo emanama ozabamba kumagagazi at 103.8 kufrequency modulation FM ngazuthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsho olubona ngezamagagazi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesisuthu, njalo lo msakazo uzabamba kwamakhilomitha angamathumi amane kusuka eManama. Emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lukahulumente olubona ngamagagasi lokukhitshwa kwembiko eManama kuviki edluleyo, unkosikazi Sithembile Ngatho oyisakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombangazwe eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi.
Umnumzana Simo senkosi Sibanda ongumbalisi esikole semfundo yaphansi eManama uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona khona la sizatshela umntana ukuthi hayi gijime eground, hayi gijime ehlabela laphana, tshaya ingungu lapha, ungakutshaya zahamba kuradio community radio sikuzwe layo khona ngapho. Isisuthu besiloku sibuza ukuthi a njengoba ngomnyaka uphelele uqalisiwe isisuthu sikashiwe ukubhala ezikolo besi ababalisi labantwana labazali besibuza ukuthi a kati chisutu cha decho chito ya kai uto chivere kisa kai kutu hai naso lotele ulu jalo hai siya bonga kakulu.
Uzulu emhlubulweni ezansi emaNdebeleni sele minyaka elinde ukusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo oko waba ngumsakazo we-ZBC waphinda waba ngumeli wedalela ephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi msakazo le izaphathe zombangazwe.
Kwakungani kwakwazi uma kwakungani imithetho iba nzima ukuthi i-community radio station izahlupha ngalokhu lalokhu abantu bazafake ze-politics loo mamethini. But ngendlela okuchasiswa ngayo la isizawutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu weGwanda South, i-culture yenu ithini, liphatha njani, selihloniphana, selisazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sisebenze kuhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazo lodumo umnumzana Ompile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazo wesisuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozo kwamasiko.
Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe.
Ukhansila weManama umnumzana Ephraim Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Lokuthi siyakuthatha ngaphi ama-resources angikhona kuzaphuma intoko singabantu sihleli siyi-community, sinabantu bethu ababusiness abangaphi, bonke abantu abakhangelele bangasincedisa, singancedisana lapha ngoba into yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaja, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcaster kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo ele World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele eParliamente engwebandla leMDC. Sixoxa ngomonakalo odalwe lizulu lesikhukhula eliwone kakhulu eBinga. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga Thandi.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo usunjani eBinga lapho sizwa khona ukuthiwa konakele ngeZulu lesikhukhula?
Oso kukhona ngakhesi ukuthi amanzi asehlile sokufele nje ugeleza izifula. Imizi sikhanya sobala lapho kwadilizwa khona ngamanzi. Abantu abadilizela imizi sebabaleka endlini yabo khona kwakule mizi yabo. Sebehlala endaweni ezingani ziphakeme. Behlala lezihlobo labangani. Ngisuka khona izolo ngithiye izulu selingani liyaqalisa futhi kuhlehleza bangalibona lisenza njalo sibebaleka sibebuyela lapho kuyabe kulezihlobo khona. Abaningi vele lapho ababehlala khona endlini yabo kwakusela lutho olukhona. Emasimini kwakusela lutho. Ngafika nje kweminye imizi embalwa kwakulezibaya nje isibaya sonke sembuzi sathaya phansi imbuzi zahamba zinjalo. So-ke yikho kukhona kuground ngale esinakoma.
Ye, nxa usitsho wena ukuba na imbuzi zikhanya zahamba ngalamanzi ukuthi umonakalo okhona nxa sikhangele izifuyo kuphela ungabungana?
Umkhulu kakhulu umonakalo owenzakileyo laphana umkhulu kakhulu ezifuyweni kakhulu ezinjengenkukhu izifuyo ezinjengembuzi inkomo abaningi inhlanhla yokuthi babengani kudala basebevele bezivulele bazisa ngangaphetheya kwakhona. So-ke hayi imbuzi sikulezinengi khanya ngane zalahleka. I cannot give an exact figure kathesi but imizi eminingi engayitholayo izibaya zembuzi eziningi sazithengisa ukuthi ayikwa imbuzi zonke zahamba akusalanga lutho.
Sike sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima ekuphathiseni abantu khona le Binga. Ungathini wena ngoncedo oluvela kuhulumende? Uyasiza yini uhulumende?
Uhulumende lo uvele unjalo noma ungakhangela ivini etsholotsho kuze kwenzakala etsholotsho ukuresponda irisponse kahulumende lo ivele irisponse leyane ngani lesidino phakathi ngoba nakhonapha kwathi kwenzakalela ngesonto usiyafika olwesibili losithathu izisebenzi zikahulumende zazingezihambayo kuphela khona ngale zisiyabona lokuyafinyelela lapho kwakuchashe khona abantu abaningi zingazange zikwanise ukuthi ziyefinyelela ukudla abantu abanjalo bethe khona balahlekelwa ukudla kwabo konke akade belapho balahlekelwa yilapho akade behlala khona. Uhulumende izolo nje kulapho ahambe khona esethwele amasaka omumbu ukuthi ebanika la masaka akhona omumbu. Mina tshengisa ukuthi khona uhulumende nezisebenzi zakhe kazifikanga kuhle phansi ngale ngoba ngabe kuthiwa azafika luba zananzelela ukuthi lezigayo sezathathwa zaphukhulwa ngamanzi akusela lazigayo. So kutsho ukuthi umumbu wonalo uhanjiswe kuresident minister umoyo uRichard Moyo kutsho ukuthi ngokuthi bepheka igwadla sebesiyaphila ngegwadla ke laba bantu yikho kuthiwoyo. Akukabi ikhempu ngaphandle kokuthi nxa ikhempu isuke yafakwa khona izolo emini umnumzana umoyo sesiyafika khona ngale bekungela ikhempu akade ekhona omunye lomunye wama-victims ubezibonela nezihlobo zakhe yikho kade kukhona. So-ke ngingazi-ke ngaphandle kwegwadla lona lelo ukuthi kuyini okunye abangabe bekuphile ambone ukuthi kukhona okunye but into engiyaziyo ukuthi sesikhulume labaningi asebeqalisile ukuncedisa ukudla kwakhona kuhambe kwafakwa ko-DA khona ngale Binga kumelele ukuthi kuhanjiswe ebantwini but uhulumende vele yiyo indlela aresponda ngayo to natural disaster. Abanasikhathi sokuthi beresponde ngesikhathi esifaneleyo bathatha isikhathi sabo ukuze beyefikelela lapho kuyabe kufuna khona ukuthi abantu bebe.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli. Sithanda ukubonga kakhulu amaZimbabweni awalapha elizweni labanye abaphandle kwelizwe abalokhu betshengisa ukuthi khona bayafisa ukusekela eBinga. Siyabona uncedo lwenu luyabuya. UNkulunkulu alenzele kuhle ngaleso sandla esiphayo.
Hayi, lathi siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Loge ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lePhalamende engwebandla leMDC ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Okwamanje ke ngithethele emuva kancinyane ngelithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhuti Masara uSenator weMathebelele North sicobongula ubunzima obubhekane labesifazana ebhinga kulandela izulu lesikhukhula elibadilizele imizi yabo balahlekelwa lazimpahla.
Mina njengomuntu ongumama, ngingumama ngimela omama kuMathebelele North. Udaba olusebhinga lubuhlungu kakhulu kubo mama. Kathesi imizi yabo ihambile, abalangubo, abalazigqoko, abantwana ezikolo izigqoko, ama-inform, amabhuku ahambile, according to u-honorable member for Bhinga North. Thina njengabomama esesikuqalisile ukuthi sikwenze kathesi sikhangelane lo dubo olusebhinga North, yikumobilize ama-resources in kind. Ngisitho izigqoko, ingubo, amabhuku abantwana, yonke into enza ukuthi umuntu angavuke khona ekhaya, ngitshelo le migano.
Manje lokhu liyakuthola yini njalo likudinga ngapi?
Kathesi ngike ngaba lo mhlangano nomkhulu webhanga le-Women's Bank, sikhuluma malana ngoku-empower omama laba. Ngoba bona bathe bona abasibo ma-non-government organization abangahle baba ne-immediate response to this situation esikhona kathesi. But bona bakhangele endaweni ezeku-empower omama abasebhinga. Okufana nalokuthi ebancedise ukuthola benza ama-community projects bebaningi. Okufana nalokufuya imbuzi bona bakamamakhethe angikhona. Okwesibili ngokokuthi bebadingele ama-permis ukuthi i-fishing yabo, they do fishing kodwa bayenze okungekho emthethweni. Sokumele bezize okusemthethweni bathole ama-permis ikakhulu kwimpaka omama ukwenzela ukuthi khona la bebe lezi mali zona lezi kuhlamanta nje lo ngokuthi khona kathesi udubo aphakathi kwalo. Salufuna ukuthi ngabe kuba le mali ebesakhangela ilizwe liphakathi kobunzima, so sokhangela ukuthi sima-impawe bona ngokwabo omama endaweni. I-Women's Bank ithe khona iyazama, so banokunye abantu abathe ngihambe ngiyazama ukukhuluma lalo omela indawo naleyo benze ukuthi kungaqaliselwa ngaphi, kuqaliselwa sisiya ngaphi. Yikho engumumethelo okwakathesi.
Uhlelo lolu olwe-Women's Bank lwenziwa kathesi kulandela izulu lesikhukhula kumbe beluvele lukhona?
Uhlelo lolu lukhanya belukhona kodwa belungakakhanyi ngoba nakathesi ukuthabalala ebantwini abaphansi kunzima ngoba imali zona lezo kumele zibuyele ebhenki ukwezekuthi abanye labo beyoboleka. So bona bathi ukuze senelise ukuboleka laba abaphansi abangalama into ekuthiwa ngama-payslip yikubaboleka izimali lezo beyi-community kumbe i-branch kumbe i-ward. So kusitsho ukuthi omele leyo ndawo sokumele ebe phakathi kwakho lokho azame ukuncedisana labo labo bantu ukuthi bezame ukuphakama.
Engabe khona odingela abesifazana laba impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, lama-tampons kumbe abantwana izitube?
Ya, khonokho kathesi ngeke ngaba le mpendulo engakusuthisa ngani ngoba ama-non-government organization kathesi ngileqinisa ukuthi nxa befuna ukuncedisa bakhuluma lalo omela leyo ndawo la ngokuhamba bona ngokwabo direct abafana labe World Vision.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sibusisiwe Kuta Masara, uSenator weMathebelele North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, usigqibela ke uhlelo lwethu. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezigoqela eGugurawundi kuchiya abanye belethemba. Kodwa abanye bathi umhlangano kamnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.